Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 kuNhlangula 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, osomabhizimusi ababalisa umnumzana Mike Chimombelo, umnumzana Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini ezakhi yona ethi ifuna ukubaphenya okudaba lwenkohlakalo, kodwa ezakhi yathi imatasatasa okanamuhla, ngakho izababiza kwezinye insuku.
Uya kwabo amajaha lawo mabili lawo Chimombelo Mpofu ezakhi bethatha amavidiyo, bethatha amapikitsha, bekhanya lezichelesele nje kuphela. So kutshengise ukuthi akula ndawo lapho indaba leza kuyakhona.
Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi baziphandele.
Weza uyathengisa amatamatisi, kumbe uthengisa amakhabishi, kumbe ufuna ukuvula ihesaloni, kumbe ufuna ukuvula irestaurant, ufuna ukuthengisa kurestaurant, weza uyenza iwedding kumbe icarpentry, ulungisela abantu izinqola.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi icwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumanisipala weHarare kusukisela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombelo, Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini enhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo, kodwa iZAC ibikwe ithe imatasatasa okwalamuhla, ngakho izababiza kwezinye insuku. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mpofu lomnumzana Chimombe abakade bebikwa bengekho elizweni kodwa bese China, bebevele bedingwa iZAC isithi ifuna ukubaphenya kudaba lokuthi bazisebenzisela imali okwakumele ithengele izizalwane zeZimbabwe eziswelayo imbuzi, langodaba lokuthengwa kwemitshina yokhetho ngomnyaka odlule. Imali le yayifika kuzigidi ezingama-$40 million, i-$40 million, igqwetha eliba melayo. Umnumzana Thabson Zwetero uchasisa okwenzakale lamuhla.
Yeah, sifikile lapha laba esifamelelewe lapha eZAC. So ke hayi sesikhulume labo bathe bazasivisa konke nje konke kuright. So sizamelela bona ukuthi bazawuthi.
Izizalwane zeZimbabwe lazo seziveze imibono ehlukeneyo ngodaba lokungaphenywa kwababili laba lamuhla, zisithi imvama yeZAC ukubopha okwesikhatshana iphinde ikhulule abantu ngokungacacanga, kukanti ivele ayilamandla okuthonisisa amacala lokubopha ngokupheleleyo. Ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi lapha kungabe kudlalwa ngabantu ngoba bazabayekela icala liphelele emoyeni. Eyinye yalezi ingcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
So sikhona uya kwabo amajaha lawo mabili lawo Chimombelo Mpofu ezakhi bethatha amavidiyo, bethatha amapikitsha, bekhanya lezichelesele nje kuphela. So kutshengise ukuthi akula ndawo lapho indaba leza izakuphelela nje emoyeni.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lo mnumzana Ngwenya esithi akusathembisi ukuthi ababili laba bazaphenywa.
Ngakho Chimombe akumangalisi, kodwa vele kukhanyelelwe. Bekubhaywa nje isikhathi eZimbabwe kunzima ukuthi ukhangelele ukuthi abantu abenze corruption lohulumende ngababopha.
Umkhulumi sebandla elibusayo umnumzana Farai Marapira uthi kuhle ukuthi umnumzana Chimombe lompofu bazinikele kuzakhe ngoba kutshengisa ukuba balandela umthetho.
Kanzwathi wachimombe na wampofu waenda kuzeka.
Ya ngizwile sibili ukuthi laba omaikhiwe Chimombe bahambile sibili zakhe. So ke hayi into enhle esikhangeleleyo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi wonke umuntu nxa kule nto ezinjengazimalezo aparticipate indaba zakhona zilungiswe kuhle.
Kodwa ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Efincube uthi abantu abaselathemba lezakhe.
Isenzo lesi singesinye sezinto ezikuthi abantu beZimbabwe bangakholelwa ekuthini labo abafanele balwe lokugebengu lokwebiwa kwemali bazinikele ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo. Kubonakala kuyadlalwa nje, akuthathwa izinto ngendlela ezingakhona. Ilizwe liyaphela liqedwa yi-corruption, kodwa labo balwisa i-corruption babonakala nje bayadlala, bazithathela isikhathi sabo kodwa imali isebiwa iphela elizweni.
I-Studio 7 ayisayinelisanga ukukhuluma leziphathamandla zezakhe ezibona ngokwethulwa kwemibiko ngoba zingadobhi ucingo njalo zingaphenduli imibuzo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngodaba lokuzinikela kukamnumzana Chimombe lompofu. Izakhe ithi phezu kwababili laba ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Wicknell Shivayo owayesebenza lababili laba kudaba olufanayo. Babikwa batshontsha imali kahulumende ngesikhathi bephiwe imvumo yokuthenga impahla yokusebenzisa ngesikhathi sokhetho besebenza lenhlanganiso ebona ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Election Commission lenkampani yeSouth Africa. Omnumzana Chimombe lompofu betheswa omunye njalo umlandu wokungaqhubi kuhle uhlelo lwembuzi besebenzelana logatsha lwezokulima. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ichwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumanisipala weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Ikhomishini le izahlolisisa imibiko yokungaphathwa kuhle kwezimali kanye lokungaqhutshwa ngendlela komsebenzi egoqela ukuthengiswa kwezitanda lokuqhatshwa kwezisebenzi. Umeya waleli dolobho uCouncillor Jacob Mafume uthe bayalwamukela uhlelo lolu njengoba labo befuna ukuzwisisa ukuthi iCouncil ibisebenza njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ama investigation alungile nxa kuyikuthi kulokhu ungahambi kuhle ngoba ungakhangela ziningi into ezenzakalayo kuHarare City Council esingasuthisiseki ngazo thina njengezakhamizi. Kodwa uduku esilalo manje ukuthi ama investigation la maningi ayenziwayo kodwa akalungisi izinto kangako ngoba ungakhangela almost every ama councilor onke ake akhethwa ngisho previous kucina kusiba nama investigation le corruption. Then sibe sesisiba waridithila ukuthi ukuba wrong ngama councilor yini kumbe there is something wrong in 50 ekhona enza ukuthi kuhlale kulama investigation.
Kungenziwa njani ukuthi kuxazulule lolu daba kubonakala ukuthi udubo vele lungaphi?
Into efunakalayo lapha yikuthi i-council ngoba abantu abona ukuthi nasi sithi ngama investigation sesizama ukudinga ukuthi ngubani olecala. Kuzangena futhi enye i-municipality kwenziwe amanye ama investigation ngoba nxa ama investigation esahlala ekhona ukuthi i-system i-wrong ulozeni u-government kumele ukuthi akhangele i-system ekhona abone ukuthi i-system yakhona injani. Ngesikhiwa kulabathi i-systems audit. So i-systems audit kulokuthi ikhangele or i-accuse an individual. Ikhangela i-system ibisibona ukuthi kathi kuyini okurongo nge-system okufuna ukulungiswa. Kube sokulungiswa khonokho okurongo nge-system ngoba sizahlala siwesta imali eningi ngoba singakhela i-investigation siwesta imali eningi kungenele i-municipality o amameya kuthiwe khona noka bezikuhle ngakwenza i-investigation kungene abanesi kuhlala kwenza i-investigation. So i-problem lapha is beyond just individual, it's to deal more with ama-laws and ama-systems.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubesecingweni leStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu balesi sigaba baziphandele. Isikhwama lesi sisanda ukusungula ngokusemthethweni ngumnumzana Jabulani Hadebe omeli wenkayi South edalele parliamente, yena othi uhle waqala ngokusinikeza imali ezinkulungwane ezinhlanu zamarand 5000 rand. Okunenye ngesisusa salolu daba lokuthi uhlelo loluza qhutshwa njani asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we Studio 7 ayiqhubela umnumzana Hadebe.
Sibeka umfowethu uMtsheli Sibanda ngomgcibelo. UMtsheli Sibanda ube ngu-businessman olodumo kakhulu kwelakithi enkayi. Wasungula ama-business akhe ngama-early 90s. Waqala nge-shop eyodwa, wazosungula amanye ama-shop ehambe sakha ama-supermarket kuma-ward atshiyeneyo enkayi South. Into ebesimthandela yona ngeyokuthi lapha besiya khona sakha i-shop ubeqatsha abantu abazo la khonapho ezindaweni ezisemabhuzaneni kule ngoba sasebenza khonapho ukuze labo bathuthukise impilo zabo benelise ukwenzika iy'moli zabo. So okutho ukuthi ngomgcibelo simbeka laphana bakhulumile abanye bekhuluma imbali yakhe ukuthi kube ngumuntu adengenisa abantu kakhulu. So njengomember of parliament wenkayi South masingibona kufanele ukuze ibizwe lakhe le mbali yakhe ingathithi ukuthi silontshe business club ebizwa ngegama lakhe, njalo libizwa ngegama lamasho pathi ekuthiwa yithokoza business club. Leyo business club ngokuncedisa abatsha ikakhulu omama abasacathulayo abasaqala amabhizinisi. So njengomember of parliament enkayi South ngidonete i-5000 rand kuyikuthi bona bazavumba ikomiti yabo eye kahlela imithetho esikubiza ngokuthi i-constitution yeclub yona leyo. Mina kwami ngidonete esikubiza ngokuthi i-seed capital ngesikhiwa, okutho ukuthi bona bengavumelani ukuthi lawobala ama-monthly subscriptions betshaya isikhoma sabo sikhule yimali abazeyibolekisana njengabahlali benkayi osomabhizinisi abasatulayo abasaqala amabhizinisi bebolekane bencedisana kuyawodwa izinto mbeka kodwa kobulawayo kumbe phandle kwelizwe ikakhulu e-South Africa labobhotswana kumbe kubo Zambia amazwe lawo esahlelane lawo.
Abaphatheka kulesi isikhwama bakhethwe njani kumbe bazakhethwa njani njalo bagoqela ziphi izigaba zenkayi?
Okwenzakalayo ngiyokuthi ngesikhathi ebekwa ubaba uMtsheli Sibanda libona osomabhizinisi nabaqalayo osomabhizinisi abancane abasaqalayo, lesi sikhama sikhangela bona labo osomabhizinisi abaqalayo. Njalo akulamgoqo ukuthi ngibani ongangena khonapho. Iklabhu engajoyinwa ngumuntu wonke okhona enkayi, especially kwi-constituency yami enkayi South, and okufisayo okhululekile ukuba yingxenye yaleyo klabhu esiyibiza ngokuthi yithokoza business club. Then nasejoyinile laphana ukuyibo njengama-members ukuthi bavumelane ukuthi ngenyanga umuntu kumbe ufaka 50 rand kumbe ufaka 100 rand kumbe $5 kumbe $10 kukuyo wonke wavumelane. Okwami njengommeli wabo edalela ephalamende ngithe ngibancedise ngokulontsha leyo business club leyo ukubafakela esikuzwa ngokuthi yi-seed capital. Leyo yimali vele othi iclub ifonywa bayithola ivele esikhona.
Baningi yini abasungula amabhizimusi njalo lapha sikhangela amabhizimusi anjani?
Ngokunzima ibhekane labo njengelizwe ngibone njengomember of parliament ukuthi ngisungule esingakubizani ukuthi creating job opportunities, ukucreate amathuba omsebenzi. So okutho ukuthi wonke ofisayo wezabe uyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabishi kumbe ufuna ukuvula i-hairsalon kumbe ufuna ukuvula i-restaurant ufuna ukuthengisa ku-restaurant uyenelisa ukujoyina leyo club. Wezabe uyenza i-wedding kumbe i-carpentry ulungisela abantu izinqola uyalungisa izivalo ama-wardrop ukhululekile ukujoyina leyo club. Ungaba ngumuntu othengisa esikuzana ukuthi ngama-cellphone accessories lama-electrical gadgets ukhululekile ukujoyina leyo club. Iklabhu leyo ngiyo umuntu wonke oyisizalo ngisenkayi
Lo ngumnumzana Jabulani Hadebe umeli wenkayi South edalela eParliamente obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga owe Studio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi lukhathazekile kakhulu ngokusalakala kwabongi kanye lengcitshi ezilapha imikhuhlane engavamanga ngoba sebasuka kwele Zimbabwe kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBrithani leSouth Africa. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Amazwi la ethulwe ngumnumzana Douglas Mombeshora, umphathintambo wogatsha lwezempilakahle evula ngokusemthethweni umhlangano obuqoqwe ngabe Private Healthcare Association of Zimbabwe kuvikela iphelileyo edolobheni leVictoria Falls. Umnumzana Mombeshora uthi ingcitshi lezi zigoqela odokotela abahlinzayo, ama-surgeons, abalapha ukufana lamadlala, ubuthuku obakhela enhlamvini zamehlo, abatshisa imvukuzane labahlinza ababele lethayo kungesizathu sokuwa kwesisindo somnotho welizwe leholo eliphansi. Inkulumo yakhe ibikwe ngobe yisithunywa sakhe oyisithiphathamandla kugatsha lunye umnumzana Maxwell Wobe.
After the COVID pandemic,
Pambilini kobhubhane lwe-COVID-19 kwesilabongi abangelamsebenzi selwedlule samangala sisithola bengaseko. Sesihanjelwe zingcitshi ze-intensive care unit, abe-surgery, abohlangothi lwe-oncology, abe-renal services, njalo njalo.
Umnumzana Wove, phethe womhlangano lo utshelela umsakazo ukuba olunye uhlupho yikuthi kuyasilela ababalisi babongi lezingcitshi, labo asebabopha imitshaqana balubhekisa kwamanye amazwe.
We now have a shortage, of course, because they either have been attracted towards the greener pastures.
Labo sebasichiya bekhanga lidlelo, njalo abanye babo sebathatha ipentsheni, njalo silezinye njalo ingcitshi zamadokotela abapheka imithi emalebhu, labo asebahambayo asisoni yikho okwenzakalayo.
Omunye wasebayadinga idlelo ngumongikazi uEdith Mageza othi yena waphoxwa isimo somnotho.
Bengingasenelisi ukugcina abadala kanye lokubhadalela abantwana ischool fees.
Umnumzana Munyaratsi Mujuru wePremier Service Medical Aid wekelele kulawa wengeza esithi ezinye izizalwane zakuleli zigcina zisela ukwelatshwa ngokupheleleyo ngesimo sobunzima bomnotho ikakhulu kulabo abadinga ukuhlela inzwa ngoba intengo zama medical aid kumbe ukuzikhokhela ziphezulu kakhulu.
So we keep asking ourselves, particularly in the space, how can we make this more affordable?
Sihlala sizibuza ukuba singakwenza njani lokhu kube lula kuzulu ngoba owethu umsebenzi kufuze ukube ngokubona ukuba ezimpila kahle zifinyelelwa ngumuntu wonke. Ngakho lathi kufuze sixhasane ngokuhlolisisa intengo zethu ezibhedlela ezizimeleyo.
Umnumzana Edward Chikoto wenhlanganiso yobulembu eTande Mutande ubike njalo ukuba abezempila kahle kufuze bexhasane labo ukuze kube lesiphala samabhuku ezigulani ezihlala ebulenjini. Uqhubeke wathi iningi kalilambali kumbe umkhondo wempila kahle yazo ngesizathu sokusetshenziswa kwamabhuku nje.
Kusibhedlela esisoda ulwakho ukuthola ukuba imbali yesigulane lamabhuku akhe asehofisini ye-administration emawadini lasefamasi ayabe ehlukene. Lokhu kwenzekile kimi kunsukwana nje, njalo uzafica udokotela lo lalwana beselapha isigulane sinye. bayabe belembali lemithi ehlukeneyo.
Kodwa kube lombuzo kwabezempila kahle ukuba lokhu kungaqondiswa ngandlela bani ngesizathu sokuba labo abobulembu intengo yabo imba eqolo okwenza izibhedlela zehluleke ukuba lobudlelwano. Ephendula umnomzana Chikoto uthe bona njengetande mutande sebesule intengo ye hard drive kunhlanganiso lezi njalo bazaqhubeka besehlisa lentengo yedatha ukuze izigulane zibe lembali. Umnumzana Wobe laye uthi uhulumende kagoqanga nje izandla ngoba sebabumba uhlangothi lwe Health Service Commission. Inhloso yayo iyikuhlolisisa inhlupho zeholo kanye lendawo zokusebenzela kweziqhatshwa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ingxoxo mpikiswano yakuqala eyokhetho lukamongameli weMelika iza kwenziwa ngolwesine. Kodwa udaba lwabakuza kanye lokutholakala kwayengumongameli uMnumzana Donald Trump elecala lokufumbathisa unkazana okuthiwa waya laye emacansini yizo indaba ezisegudweni. Izizalane zeMelika kuzamele zimelele kuze kufike ngolwesine ukuze zazi ukuthi okhokhela amaDemocrats uJoe Biden uzasebenzisa na ukutholakala kukaDonald Trump elecala kulingxoxo mpikiswano. UMitch Landrieu ongumgcinisihlalo womkhankaso kaBiden ukhulume ngalolu daba kuhlelo lwangesonto olwe Meet the Press olwe NBC.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character.
Udaba isilo lokuthi uDonald Trump isibotshwa ngolokuziphatha kwakhe kanye lobuntu bakhe. Khumbula ukuthi wehluleka ukubhadala izikwelede kaninginengi. Lokhu kutsho ukuthi ungusomabhizimusi ongalunganga njalo walahlisa abantu bonke ababesethembela kuye ukuthi baziphilise.
UTrump uyawalandula amacala lawa njalo wafunga ukuphikisa isinqumo senkantolo. UBiden ulungiselela ingxoxompikiswano le ezivalele kodwa uTrump wakhetha ukukhankasa ngempela viki beseWashington leFiladelphia njalo eveze ukuthakazelela lingxoxompikiswano kwezinye izikhathi ebuza abasekeli bakhe ukuthi aziphathe njani. Biden.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or should I be nice?
Kufanele ngiqinise ikhanda na ngimtshele ukuthi nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke, kumbe ngizinze ngimtshiye akhulume? Kuyafana na ngiqinise ikhanda?
Okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla lama-Republican kukhetho lukamongameli usebenzise njalo umkhankaso wangomgqibelo ukukhumbuza abavoti ukuthi umi ngaphi kudaba lwabokuza abangela maphepha.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Ngosuku lwakuqala sizaqala ukuxotsha laba bantu ngendlela engazake yenzakale eMelika, akula ngenye indlela.
UBiden kusikhathana esedluleyo uqale uhlelo olwehlisa iziphepheli emngceleni osezansi yelizwe kodwa wasungula njalo enye indlela yokuthi abokuza abangela amaphepha abathetheneyo lezizalwane zeMelika bathole amaphepha okuba izizalwane. Kumbiko wakhe ku-NBC umgcinisihlalo womkhankaso kaBiden uphe uTrump lama-Republican umlando esithi yibo ababangela udubo lolu.
The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day one.
Umngcele wethu uthwele nzima njalo ubuthwele nzima okweminyaka engamachumi amabili kusiya kumachumi amathathu. UJoe Biden ngosuku lwakuqala wathumela ugwalo lokuguqula indlela okuphathwa ngayo abokuza kuCongress kodwa abenzanga lutho ngalo.
Ngaphandle kodaba lwabokuza kukhangelelwe ukuthi uBiden loTrump bazabuzwa ngendaba ezithiyeneyo kulingxoxo mpikiswano ezaphathwa yi-CNN ngolwesine mhlaka 27 wayenalinyanga. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias.
Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibonani kanti yena ukuthi umsakwa lo nguye yedwa yini ekuzaniphisi yakhona ongasebathula abanye laba sokuzwakala yena yazi maye khuluma kanti yena ucabanga ukuthi makukhulunywa ngephathi kuphela khona ngephathi yalwele inkululeko lamaye amaphathi abantu bezambia bazibonisa kahle babona umhlaba wonke ukuthi wakhethana le iphathi ekhona manje kuye akasebenzi yena iphathi wrong mabemtshela ukuthi upresident wakho lo umoshile ngokuyemazweni afika akhulume kabi ngamakhelwane nokuthi kulungi kodwa ke kusasa uyawususele wedwa le obaleni
elinjani Studio 7 kanti Studio 7 ngayi sasithumezeli sesiphonga ukubona kwezinye indawo ephonga ukuthumezela kanti Studio 7 selangaphikithi ngapha asisela number zethu yini asiselazidileti number zethu Studio 7 fake ezinye singaze sikhuluma li siphenduli singaze sikhuluma li sasisendela ama-message lathi khona lizangena kuwhatsapp manje alisasenda indawo yonke hayi bo lathi phela siyazifuna inews
ngitshona njani basakazi kambe ngempela basesekhona abantu eZimbabwe abasakholela ukuthi kusele qembu eliphikisayo labochabangu labo Albert Mhlanga labo Monzora angazi kuyadanisa hayi abantu singavumeli ukudlalwa ngochabangu labo Albert Mhlanga lapha lokho betshela abantu ukuthi kule triple C kwaphela kudala lokwakusekho lokhu
hayi mina ngikhala ngogawule lo babuthuma ukuthi ngabe bayazifundisa labo ukuthi babone ukuthi becabangela abantu bangacabangela izinsizo zabo sali bayadla kuzani kodwa asoze badle kuze kube amen ngoba sihlupheka kabo sithenga amashopu afanayo abantu aba basazinto bafundisa kwamanye amazwe kodwa ngendlela abenza khona ngani bona abahlali lapho ngani abo ekhukulele lizwe iZimbabwe siyahlupheka ngenxa yezanup f and asoze kutshintshe asoze kutheni ngenxa bona labo bengazimiselanga sengenzani abahlupheki ngona abahlupheka bahamba kuma-photos bathenga ipetrol edulayo njengabanye abantu
Sibingelele Studio 7 linjani lonke mthokazi womuntu. Sithanda ukudlulisa amazwi onduduzo kusise besimazi kakhulu ngokuthi nguMavis Gama. Mavis Gama. Sithi khona umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Sifunde okuningi kakhulu ngomsebenzi wakhe omuhle kade wenzakala. Ngoba phela ma ulalele inews, asilaleli inews kuphela ukuze ukuthi kwenzakalani eZimbabwe. Siyabe sisenzela lokufunda, kuningi esikufundayo. Siyabonga kakhulu isengathi umoya wakhe ungaphumula ngokuthula nezihlobo zakhe zijiduzeke
ye sanibonani basakazi weTudio 7 nabalaleli hayi siyamuzwa uMavaza lapho uyakhuluma ukhuluma into yakhe engaisidindi umuntu omdala ukhuluma into ebole kanje kuhlekisa ukulimala kwabanye abantu sibayiqamangonza kodwa into engiyitshoyo kuzoliphelela one day madoda and ngifisa uNkulunkulu alekugcine uNkulunkulu impilo ibende fike kodwa akuncitha amandla sili overtake ngoba angeke size siyintsha seZimbabwe about millions and millions abantu baseZimbabwe bahlala ezweni lakho hlezi nzima kwamanye amazwe siyahlupheka siyahlukumezeka wena uzokhuluma isidindi esinje so khuluma ukubola ukuthi hey abantu hey bachaywe ukuthi kuphi mina kodwa ndokusola nje
lawo bekungamazi enu linabalaleli beStudio 7 elisithumele wona kunombolo zethu ezithi plus 1 202 465 0318. Lingasebenzisa yona le inombolo nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eVoice of America eWashington DC. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lweLive Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo lapho inhlanganiso eZimbabwe Anti-Corruption Commission ethi ilungiselela ukuphenya osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe, Moses Mpofu, Lowitnell Chivayo kudaba lwenkohlakalo. Singake hlukani ke zihlobo sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe lo Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini eZak yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo, kodwa Isaac yathi matasatasa okwalamuhla, ngakho izababiza kwezinye insuku. Izakhamizi zenkaya zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu baziphandele. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancubengi sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.